sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 7 Ncwabakazi 2022 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Into eyafelwa ngabantu ayisiyo le eyenzakalayo ayizange abantu bakuthola ababekulwela kwaba labantu asebehijack istruggle.
Uzulu ukhonana ngosuku lokunanza amaqhawe.
Ngikhule ngithanda indaba zedrama and ukhonto mhlanga waba ngulowo muntu engangimbheka njengengqungquthela mpela umuntu oyenza into zedrama. Ngathi uma ngimbona emanyuziphepheni ngimkawukele kakhulu ngifisa ukuthi ngibe mazi.
Bahlulukelwe abasebenza lo muyi ukhontinua loving mhlanga. Osakhulayo uthi balanhlelo eziningi ekezi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sasa lusuku lwe Heroes Day baningi abantu bakhonona ngosuku lolu.
Kusasa kunanzwa usuku lwamaqhawe ole Heroes Day kulezizalwane zeZimbabwe ezithi okuningi okubi okwenzakala eZimbabwe ayisikho abakulwela ngesikhathi sempi yenkululeko. Bathi ukwephulwa kwelulungelo loluntu kusukela ngesikhathi ilizwe lithola uzibuse kuze kube namhlanje. Ukuhlupheka kukaZulu lokunye kwephula inhliziyo ngoba abansundu balela uzibuse okumele abalethele impilo engcono. Umnumzana Patrick Dube owayekubutho leZipra uthi kubuhlungu kakhulu okwenzakala eZimbabwe.
Into eyafelwa ngabantu ayisiyo le eyenzakalayo ayizange abantu bakuthola ababekulwela. Kwasuka kwatshintsha nje izinto zatshintsha. Kwaba labantu asebehijack istruggle basitshintsha benza ngendlela bona abafuna khona ukuthi bazaba betshiyelana ofayo kungena omunye kuyinto yinye abayenzayo ubusela ukutshontsha. Wake wabona ilizwe lithiwa licatsha ama-15 billion. Angithembi ukuthi laba bantu kule nto yokwenza ngokufuna ukunceda abantu. Mbona ngathi baliphethe ilizwe njengokuthi bafuna ukuthi libe ngelabo, thina basikhangela njengenyamazana zabo.
UDube uthi usuku lwe-Heroes Day alutsho lutho kuye.
Engikuzwa kukhulunywa ngale holiday mina kimi vele akukaze kungene ngesizathu sokuthi uma ngikukhangela ngibona ngathi kulapha okubekwa khona abantu bezanu, ngoba uma ungekho kuzanu awuyi lapha. Mina khona vele ukuya khona angiyi. Thina sile ndawo zethu lapho esibutana khona sicabanga abanye siyizibra, ngoba lokhu sikubona ngokwezanu.
Umnumzana Isaac Mabuka okubandla lezaphu uthi okwenza abantu bengananzi usuku lolu yikuthi ibandla elibusayo lifuna ukukhanya engani yilo lodwa elalwa impi yenkululeko.
Abantu abalwela ilizwe ayisithi ngama-war veterans, bazimisela ukuthi bancedise ukuthi ilizwe liye phambili. Kodwa njalo phakathi kwabo kulabanye abathi bona hhayi, thina salwela ukuthi sibuse, nxa singawusabusanga hhayi sekulwiwa. Hatshi bo bakithi, salwela ukuthi bona sibe ne-majority rule. Ngiyakhumbula ngo-1971-72 lapho kwabuya umuntu owawuthiwa ngu-PS kule PS Commission. Lo wayethi khona i-England ithi khona kubuse abantu abafundileyo nabantu abalemali nabantu abalama-property. Hhayi, kwaba nomsindo kakhulu ngoba into eyayilwela lapha i-majority rule ukuthi kubuse wonke umuntu akhulume avote ngendlela afisa ngayo. And njalo kwahamba kwalwiwa, kathesi sesifike esigabeni sokuthi sesizibusa. Kodwa kulabanye abathi khona nxa ubani engakusanga hayi kungangcono ukufiwa. Hayi bo, nxa sisenza ama-elections sitsho ukuthi lo owinileyo akabuse ngendlela ye-constitution yelizwe lethu. Thina esalwela ilizwe lathi kasincediseni kulokhu, kulokuthi sincedise ngokutshaya futhi abantu esabalwelayo. Hatshi, ayisikho right ukuthi ona thina salwela abantu sibuye silale sesibatshaya sesibafake lapho kuthiwa ngama-clips sibachaya ukuthi wona indaba wena usuthengisa ngoba uzwisisana lobani.
Umnumzana Msongela Ndlovu, isikhulumele sezaphu uthi abalwa impi yenkululeko baphethwe kubi eZimbabwe.
Usuku lokunanza amaqhawe oyenkululeko yeZimbabwe kulosuku oluthi thina njengozaphu esiziqhenya ngalo, ngoba amaqhawe ethu awezipra ahamba ayalwela inkululeko yethu. Kodwa-ke sethe sibananza sinanza lawa maqhawe sibuhlungu ngoba iningi labo lafela mahhala, akula abakutholayo khathesi. Njalo laba abaphilayo baphila impilo yokucela okudobha emabhini. Ngalokho-ke sithi sibuhlungu kakhulu. Inkinga enye esilayo ikuthi nxa sokunanzwa amaqhawe, sesibona sokunanzwa amaqhawe kubikelwa indoda enye nje eyi-1 ukuthi yiyoemele ithi yona nxa ivukile lo nkosikazi wayo, baxoxe bathi hayi lo liqhawe, lo kasiqhawe. Thina sibone ngani lokho kubi kakhulu. Sizananzelela njalo ukuthi kuthe kuhamba abanye abezomculo kwatholakala benikwa isicoco sobuqhawe, kodwa kuthe kuhambe ubaba uKhonti Mhlanga, sibone yena enikwa nje uncedo lomngcwabo. Yikho lokho esithi thina sibona ngani kuliphutha elikhulu kakhulu.
Ibandla elibusayo lithi luqakathekile kakhulu usuku lwe-Heroes Day. Umnumzana Eliphas Mashaba, ilunga lebandla leZANU-PF, uthi
kusasa sikhayela ukukhumbula ilanga lethu eliqakathekileyo elizweni, ilanga lokukhumbula amaqhawe alwela inkululeko yethu yeZimbabwe, ayiwo asilethela uzibuse 18 April 1980. Kungayisibo abasuka bathatha izikhali kuyalwisana lesitha. Ngaka isiphuke lapho esikhona, ngahambe nxa lokho kusaliwa. Sikhumbula-ke amaqhawe, sikhumbula bonke abalele ngezindawo ngezindawo. Abanye balele lapho okungaziwa khona. Asikhumbule njalo kakhulu ababhonjwayo, abantu babhonjwa, ama-comrades abhonjwa kubo-Tanzania, abhonjwa eZambia.
Kukhangelwe ukuba kuzayenziwa imicimbi yokunanza usuku lolu kusasa elizweni lonke jikelele. Badane kakhulu abasebenza lomuyi uContinua Loving Mhlanga, obekwe emathuneni omdeni wakhe eLupane izolo. UBhekilizwe Bernard Ndlovu wangena kumdlalo wokuzithokozisa olisihloko esithi Amakorokoza, uthi uMhlanga wamnceda kakhulu.
Ngikhule ngithanda iindaba zedrama and uConti Mhlanga waba ngulowo muntu engangimbheka njengengqungquthela mpela, umuntu oyenza into zedrama. Ma ngimbona emanyuziphepheni ngimkawukele kakhulu, ngifisa ukuthi ngibe mazi. Lafezeka-ke iphupho lami, siyahlangana lo Mhlanga. Ngiqala ngi-ekthe kwenye idrama wakuthiwa ngihlengo ngemntanami, ngase ngiqala nami nje ukufika emakhosi. Ngase ngisazana naye Mhlanga, wangibiza-ke ku-audition yeMakorokoza, lapho engafika khona ngathola irolu ka-AK. Angakholisa kakhulu ukusebenza noMhlanga. Angikhumbuli la ngelilodwa ilanga lapho esaxabana khona si-actor sikuset kumbe kusenzakalani. Umuntu nje angizange ngilahlekelwe futhi yinhlonipho le lokumthanda nokumhawukela into indlela ayisenza ngakhona izinto entweni zedrama. Ngithe manje even noma sengiqedile sengingasekho sengisebenzele e-South Africa, ngike ngathola ithuba lokumfonela. Mfisa ukuthi kakhulu ngiyenza i-documentary ngaye nje. Saxoxa wathi hayi, qhubekela phambili Ndlovu, ukwenze lokho uma ufisa ukukwenza. Ngafika futhi epointini lapho engangifisa khona ukuthi ngilide i-process yokuthi abantu bacela ukuthi uMhlanga aphiwe i-honorary doctorate. Wayediscouraja leyo idea uMhlanga, wathi yena akafuni ukuthi aphiwe ulutho ngenxa yokuthi kuthiwa abanye abantu balutholile, ngoba leso sikhathi u-Oliver Mtukuthi wayethole leyo nto. So ayi, kwaphela lapho-ke.
Uthi uke waxoxisana lo Mhlanga kulezi nsuku ngokunengi.
Sithe manje ona la malanga inyanga ezimbili ezidlulileyo, kwaso sithi uZenzo uMzambane waphonga ufaka kuFacebook ukubonga ebonga uMhlanga. Sakujabulela sonke. Omunye uBlair elaye futhi webesebenza naye wasesithi yena hayi, waye nje singayenza i-documentary sibonga uMhlanga. UMhlanga ubengaguli ngaleso sikhathi, umuntu nje owacabanga leyo idea. Ungakuhamba-ke manje ku YouTube ufike ukuthi Qantas profile uzayibona leyo small documentaries about 18 minutes sibo umhlanga abantu for abavela kundawo ezihlukeneyo zelizwe bebo umhlanga ngendlela asebenza labo ngayo.
UBhili Kasayira umtshayeli wezimoto zonke zikamhlanga uthe amade
ajoyinte amakhosi ezekarateka incane akhulele emakhosi senze karate. When I got my license I was the first boy fana owayethanda umalume ukuthi anike ikhombi kungele omunye umuntu wake wabamba ikhombi le ayithengwe emakhosi to drive it and test ukuthi njengoba ngimfitshane kangaka can I manage to drive. But I'm surprised. From there, ngahle ngangena emakhosi as a driver. Driver ngashiya ku-actor mbishana but ngangena specific imsebenzi wami wasungoku-driver. So ngithi, my man, I'll always cherish you and I will remember you. Rest in peace, my man, malume, my godfather.
Umhlanga ubedume kwezemidlalo yokuzithokozisa liyamasiko njalo engumqondisi womuzi wemidlalo lamasiko we-Amakhosi Cultural Center and Theatre Productions. Zange nesigabeni esilandelayo sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Anthony Blinken, umphathitambo wohlangothi lukahulumente wawele Melika obona ngokudlelana lamanye amazwe, usefikile kule South Africa uhambo lwakhe lwezikazwe le-Afrika. Uza kwethekelela kwele Democratic Republic of Congo lakwele Rwanda. Ukhangelwe ukuba uzakhuluma ngezombusazwe, ukudumala komkhathi, indlala lokunye. Uhambo lwakhe ulwenza ngesikhathi eRussia lisanda kuthuma umphathintambo obona ngokudlelana labanye amazwe ukuba ayixoxisana lenkokheli yamazwe atshiyeneyo kuzwekazi le-Afrika ngezombusazwe, impi ephakathi kweleRussia lele-Ukraine lokunye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kubiza imali ephezulu ukuthi umuntu abe ngumongameli wakwele Kenya. Okwamanje abakhankasela ukukhethwa nguZulu kukhetho oluzayo, kubikwa ukuba umuntu munye ngamunye uzasebenzisa imali edlula kancane izigidi ezingamajumi amathathu amadola eMelika, 33 million United States dollars. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcweti kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba lwabafana ukuthi kambe bakhuliswa njani kulezi nsuku nxa sokuqhathaniswa lakudala. Siyakwamukela kuhlelo ubaba Ngwenya.
Kunzima kulezi nsuku babudiwe ukuxhumana labafana kumbe ngithi intsha yonke nje abantu abethu laba bakhona kulezi nsuku, ngoba impilo bayibukela kweminye imizi ngaphandle ukuthi kuphilwa kanjani, bese befisa ukuthi ngaba labo bangaphila leyo mpilo. Kanti ekadeni umfana wayefundiswa nje izinto ezifana nempi enxa singasukela nje ngezikhathi la kwakusaphilwa khona ngezimpi. Kwakuyikuthi umfana nje nxa esengumfana osekhulakhulile budwe ayofundela ukuthi naye abe libutho lenkosi. Ingakho wawuthola ukuthi abafana abancane nje kubo 12 years kusiya phezulu babebutho abayehlala esikodlweni belusa izinkomo zenkosi.
Kwakusebenza yini konke lokho baba Ngwenya?
Ngokwenze njalo kubenza bakwazi ukuthi kwazona inkomo zinakekelwa kanjani, njalo bakwazi impilo yokuphila kanzima behlala esigangeni, babekwazi nokuthi yiziphi isihlahla kumbe izithelo zeganga ezingakwazi ukuthi baphile ngazo, ngisho nezelapha imbala. Kusiya ngokuchiyana ngokuthi lokhu kusiza nxa ngabe umuntu elenkinga engakanani. Kodwa nxa sibheka abantwana banamhlanje abafane nabakudala, ngoba impilo ibhekwa laphayana kweminye imizi, iphinde ibhekwe nje ezintweni ezifana nawo amafoni labo ama-TV laba lasesikolweni imbala. Umuntu uba lesifiso abe lephupha abe levision lokuthi ufisa ukuthi abe njani. Lokho futhi kumenza abe sensitive nxa ebona ukuthi ke ngapha ekhaya lokho kwenzeka kweminye imizi akwenzeki. Sometimes kumenza abe nenhliziyo encane, abe sezitshela engathi mhlawumbe yena akathanda kumba kaphathwa kahle yikho kudala futhi lokuthi kube nzima noma uzama ukuthi uqoqisane naye makulenkinga ethile sokufanele uzama ukuthi uthole indlela lapha ayabe jabule khona kumbe ngento ayithandayo ngoba esikhathini esinengi unga thutsha ngokumsola kumbe kumgxeka baba nokuzwela okunzima kakhulu ukuthi esesikhathi bangagcina bekhalala ekhaya kwesikhathi egcine ekuthukuthelele engasakhulumi nokukhuluma nanawe kwesikhathi noma uzama ukumbonisa ngobunzima ngobungozi bempilo ayiphilayo yena abesebona ngathi wena ususuke wamfakela imigoqo kakhulu ukuthi angakhululeki njengosowabo laba akhula nabo.
Hayi-ke isikhathi asavumi okwalamhlanje, sicela ugqibe khonapho babangwenya.
Kumele uthole indlela engathi i-weak point yakhe lapha ozokwazi ukuthi umngene ngayo. Lokho kuzokwenza ukuthi umlayezo wakho uthole indawo enhlizweni yakhe. Njalo angakuthathi njengesitha, akuthathe njengomuntu omthandayo omfisele kusasa elihle. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu-ke ubaba uMbuso Ngwenya. Ingcwethi kwezamasiko esintu silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Nanku esilethulela khona namhlanje kusigaba sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
ilizwi lethu namhlanje siyahlana lalo encwadini ezaga 8 amavesi nje amabili verse 12 lo 18 kufundeka kanje mina kuhlakanipha ngakhile ekuqondeni ngithola uwazi namasu. 13. Ukumesaba uJehova kungukuzonda okubi, ukuzidla nokuzikhukhumeza nendlela embi nomlomo wobuphoxo nyakuzonda. La ngamazwi esiwathola njengokuloba kukaSolomon, ngamazwi akhulunywa yikuhlakanipha kuzenza umuntu ophilayo, obonayo, ocabangayo. Uthi yena uhlakanipha wakhile ekuqondeni uthola ukwazi namasu. Ngendlela kutsho ukuthi ukuhlakanipha kuthi labo abantu abangaqondanga labangelalwazi bayiziphukuphuku bayiziwula ngoba ukuhlakanipha kufuna ingqondo esebenza kahle engakhuthiyo engagudliyo ingqondo ebona izinto ezingayisizo ziqondiswe lezenzo ezingayisizo ziqondiswe. Ukuhlakanipha kusinika amasu okuzwisisa impilo, amaqhinga kumbe amaplani okuthi impilo yethu lapha emhlabeni simelele kudlula sisiya phambili siyiphila kanjani. Qakathekile-ke ubana abantu bake bahlale phansi bajulise imicabango yabo ekwenzeni kwabo ukuthi kambe khonokho engikwenzayo kulolwazi yini lamaqhinga lamasu aletha ukuphila okungcono kimi mina ngingedwa lomndeni wami lomphakathi lesizwe sonke. Qakathekile-ke khona lokho ukuthi abantu bazilolonge engqondweni. Mhlawumbe kwezinye izikhathi abantu bayaphaphalaza ubone nje izinto zonakale kungaqedakali ukuthi kuyiwa ngaphi abe sesithi umuntu hhayi ngavele ngabona ngiloyiwe. Yebo kambe nxa kuloya kukhona uyabuziloyile wena ngokwenza izinto ezingelalwazi phakathi ezingelakuhlakanipha ezingelacebo elikusizayo. Yikho ukuziloya lokho abantu basukele nje abanye abantu umthakathi bambone bengamazi ukuthi mina vele okwami kawuhambi kahle ngenxa yokuthi mhlawumbe abantu bayangizonda ngenxa yokuthi mhlawumbe balomona ngami. Yebo kambe okunye ungaba njalo kodwa izikhathi eziningi ake ume wena ume mpo ewucabangeni kwakho uzicabange wena ukuthi kambe khonoko okwenzayo kulokuhlakanipha yini kuhlakanipha yini khonoko okwenzayo yikuhlakanipha yini ukuxabana labazali bakho endaweni ntilikhulumisana yikuhlakanipha yini ukuxabana lomndeni lomkakho labo makhelwane awakho yini amaqhinga angcono ongawenza ilizwi litho hlakaniphileyo uyahlala phansi adinge indlela engcono eyokwakha hatshi yokubhidliza lina bantwana kambe likwenzayo kulokuhlakanipha yini ebazalini benu lani bazali kambe likwenzayo kulokuhlakanipha yini ebantwaneni benu lina bomndeni elizalanayo kambe likwenzayo omunye komunye kulokuhlakanipha yini ngawakho amaqhinga angatshengisa ulwazi olungcono lokuba lihlale lidubhulelane imilomo lingenzi izinto ezilungileyo lasidingeni ukuhlakanipha uhlakanipha kuyasinika ulwazi ukuhlakanipha kuyasinika amasu angcono asikhulele unkulunkulu baba olungileyo sicela ukubana usinike ukuhlakanipha kuze sibe lolwazi lamaqhinga okuphila ebusweni bakho laphakathi komphakathi amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungatshinelwa kusasa. Sokusikati sabacha. Uhlelo lwabatsha namhlanje sike sizwe ukuthi sixoxa lobani osakhulayo. Sawubona mfowethu kunjani?
Uxoxa noLazaro Sikwete Ngwenya lapha. Ngithe St. Joseph kahle kahle nje sibanise ngomfula uSmith njengoba sithi plant nje siyafa wafa. Mina kodwa ngiphethe yaleni lapha eSt. Joseph plant sindawonye sekuyampule nowodwa.
Khonapho kwenzani?
Sisezabelweni lapha endaweni zamakhaya zasemakhaya. Kusho ukuthi lamalanga nje besinenkinga yokwebelwa imfuyo. Yikho ke ngaleso sizathu sabona kufanele ukuthi ake sihlanganele madoda sibone ukuthi abesuya yaphela ngasakhilezeni singabantu singenze njani ukuze mhlawumbe sivikele imfuyo yethu namadlelo imfuyo isiphele kangaka.
Singathi njengomuntu osakhulayo utshona usenzani khonapho labo likhangelezele ezizamadlelo kumbe kukhona okunye?
Ngithinteka ezintweni eziningi sibhekane nezamadlelo. Ngiyathinteka futhi mhlawumbe sibhekana ne-development ukubhekana nama-damage njengoba efile amanye alimele afuna ukuvuselelwa amanye adabu kanjalo afuna ukulungisa imibumbe into engibhekane nazo zonke lezo nezikole zethu lezi esezingamanyiwa ngisho ney'bhedlela.
Singathi-ke kukhona elikulungisayo yini njengezakhamizi khonapho lawo njengomuntu osakhulayo
nje nenhlelo nje ezithile esizenzayo njengasemadamu kunedamu nalithi lapha esizama ukuthi sizame ukulivusa elakomzola lapha. Kunedamu futhi elinye ngicabanga ukuthi selivusile lelo selifetestment sokuthi sekungaba lidamu mpela selingabamba amanzi sincediswa ngabe Caritas laphana eSt. Joseph. Sibhizi futhi nasemgwaqweni lapha sihamba sivusa imigwaqo ngoba nizokhumbula ukuthi imigwaqo yethu ngaphandle kokuthi sizivusele yona hayi akukho kuhamba.
Singathi-ke okungani liyenelisa ukuzenzela lodwa kuyini khonapho?
Kuyatholakala njenganje ngingabuyela emuva kancane mhlambe njengasesibhedlela laphana eSt. Joseph sakwanisa ukuthi singumphakathi sodwa sixoxane sihlanganise ongamasentinyana sifake ongamasebenyana lokho kuncane ongamakhotebhulunyana lokhuyana ngoba kwasek umnyama laphana uyazi sithethe isikhathi singenawo ugesi la ezweni noma nje ngithi ey'bhedlela noma nje kuthemva kwesikhathi-ke sathola usizo lokuthi sithole amasolo lamakhulu kodwa sase sikwenzile singumphakathi sokuthi kube nokukhanya abantu noma befike ebusuku omongikazi bakwazi ukuthi badile nanamini nabaguli.
Ye phosele okugcina khonapho-ke njengomuntu osakhulayo utshela abanye abasakhulayo ukuthi kumele bephile njani emaphandleni.
Emaphandleni bengaba nesifiso sokucela kumphakathinyana wakithi nje wonkana nabasakhulayo ukuthi no bakithi izenge lethu izigodi lezi ney'gaba ngathiwa iy'kole ngathiwa iy'bhedlela noma yiyo phela imigwaqo iy'ndlela zethu lezi konke lokhu kubhekane nathi. Asihlanganeni sibone ukuthi singumphakathi thina kukho yini ebesingakwenza njengoba ngisisho ukuthi sikwenzile thina okubili okuthathu singumphakathi uhulumeni engakangeneli kodwa kukhanya kuyahamba.
Ye nithathe leli thuba ukuthi mbonge uLazarus Ngwenya obusakhulayo khona ngale-ke eSt. Joseph ikhezi. Siyabonga kakhulu ungadinelwa kusasa Lazarus.
Siyabonga mntana Nkosi.
Uhlelo lwabatsha lamhlabe sixoxa loLazarus Ngwenya ohlala eSt. Joseph khona ngale ekhezi. Kulabo bafuna ukungena kuhlelo lolu sebenzisani inombolo le +1 240 463 5342. Ngizayiphinda njalo +1 240 463 5342 leke WhatsApp. Okwamanje ke sike sizwe ezomculo.
Salbonani, ngiyabingelela kumsakazo nakubalaleli bonke nakubalandeli bomculi wegospel ngegama lika Jesu. Amen. Okhulumayo ngugugulethu Moyo, intombi yakotshongogwe komanali obuya endaweni yaseFlabusi eZimbabwe. Umculi wegospel uyabhala amaculo njalo uyakhompoza. Kunama album amabili eyokuqala ithi Ngiphethe uJehova ikhuluma ngokuhle nangobukhulu nangokumbonga uNkulunkulu. Eyesibili ithi Akehluleki ikhuluma ngobungcwele nangokumdumisa uJehova. Egelele ukuqhubeka eshumayela ivangeli ngomculo kubantu bonke emhlabeni nokusiza emphakathini ikakhulu intandane nokuthuthukisa laba abanekhono lokucula. Balandeli uthanda ukubonga kakhulu ngokuxhasa lithenga ama-CD. Baqhubekele phambili njalo bewathenga bexhasa uyalithanda nonke inkosi iqhubeke ilenzele kahle nonke.
Siyabonga kakhulu gugu kuna ngapho lapho khona ube losuku oluhle ngengoma yakho le mnandi kakhulu. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu lwamhlanje, kodwa singakehlukani, sike sibone kade sikhokhela namhlanje. UZulu ukhonona ngosuku lokunanza amaqhawe. Bahlulukelwe abasebenza lo muyi uContinue Loving Mhlanga. Olivalisa emoyeni ngenjabulo, uMthembu Zithemba uGibbs Dube sithi lilale. Kodwa singakhohlwa futhi ngoContinue Mhlanga. City mfowethu hlala ngokuthula.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.